Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative, uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabango. UChabango was not appointed kuGweru Ilokuzeni program. UChabango wa appointwa after sesile dispute yama sise sibe ngama double candidate lapho esingazwananga khona ngento yebereka mwana. Laye wazitshola ukuthi vele kwahlupa into yebereka mwana. Uyakhumbula lapho uChabango waqalisela ukuchinga nomination day yethu ukuthi kawuhambanga kuhle. Yikho ke ubusecretary general bukaChabango ubuqalisa khona. Hayi uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo, wonke umuntu we-alliance uyakwazi lokho, labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kanti laba bantu balahleka ngapi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngobuthutha babo. UChabango ezeqalisa, uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga, wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso, yiwe iyahambisa i-constitution eParliament. Lokho kuka-2019 kuqalise nje kuyona leviki singakwazi sonke. Kuqaliswe khonapha ngesikhathi kuthiwa uChamisa useresignile. Yikho lapho abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. UChabango nguye ngabe kwazi eyedwa, hathi thina sikhona phakathi kwakho. Nxa yena kutho ukuthi wayengena imihlangano emibili lapho okuzaba luhlupho khona, ngoba thina ku-executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless nawe, ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be-PDP, uyabona executive ye-PDP liyana esakhohlwa ngayo, labanye laba abaku-MDC ye-Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu uyabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasi-consult ukuthi sithini. Thina siklear from the day esabeka khona uChabango ngoba ngu-Secretary General. Yiyo impi esingayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu, hhayi sikukwanisa.